preamble ye constitution ye Zimbabwe esadopta ngo 2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna democracy, i rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa ke sibona ngani ibandla leli lithungamelwa ngobabo uMnangagwa seli sidlubhedu senza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe silawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotha sekhanya ngani yiwo sephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane wena ngibona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho?
Ye, i-by-election iyafunakala sibili. Mina into engimangalisayo Mthembu yikuthi kona abantu laba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU-PF we are the champions of ama-by-elections. Ever since ama-by-elections aqalayo asikaze sidliwe any by-election. Kuhlanganele even kolapha kumlawayo, mina nginje ngi-product yangena e-parliament nge-by-election ngo-2015. Sawina noma babesilona sasingeke ukuthi nazange siparticipate, but we know the people that I stood with kulabe phela ndaba ngabantu engibaziyo phela mina lasempomo masiphila sonke. Uyabokwazi umuntu ongo-MDC but ubuye wazenza nganto kona ungena as an independent, but ukwazi ukuthi kona usupporta i-structure as-MDC lento ezifana nazo nalezo. So thina vele sihlala siwina, so i-by-election would have been an added advantage kithi kuZANU-PF, besiyayiwina vele. Kathesi e-councilini ngale the only word esilayo siwine nge-by-election futhi le e-Country Park ngale ku-ward 28 lapho osolo kansela uKidwe Mjuru.
Babu uMava ngena khonapho,
iZANU ivikela izikhothamathe zabo uMonzora, bayakwazi ukuthi sibangavele badliwe ku-by-election bazayangeka bahle bacathe ku-political history. Yikho-ke khathesi bazama ukuvikela uMonzora ngoba nguye ehamba exotha abantu ethunyiwe ngamahendla zakhe ukuthi bamfake esikhweni lathi abe-MDC Alliance babona ukuthi kuyahle kumnyangise. Yikho-ke lokhu bedoda khathesi sibe lamahunga-hunga esiwalandelayo. UMonzora se-approach-e uPresident Mnangagwa weZANU-PF ukuthi abapostpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho. Hhayi, singakhulumi ngama-by-election kuphela, khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law. Abantu bangaki abasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi ete kula ma-war veterans abanjwa phongu esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe ejele 48 hours, yapheli 48 hours abangekhothi bakhululwa. Silabo Johanna Mamombe, silabatwala bezikolo, silamaloya, silamateacher, silamanesi, silamadokotela. Yiphi ministry ehamba kahle engakhononiyo? I-ministry engahlukulizwayo? Konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo. Njalo ukubusa kweZANU sokusiya ku-Hitler. Yikho-ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
ukutsha. Ye, babuthuma khonapho kuthiwa-ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi lincindezela abantu kuyokumangalisayo sokusiya ku-Hitler khona ngale. Ngena khona baba.
Ngiyabuza sibili umfowethu baba Mava. Mina lapha into ekhona engifuna ukubana ngiyifake emgcekeni ikuthi kona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle, abatshontshayo, besenza i-corruption, besenza izinto ezimbi. Abanye benze besebenzisa ibizo leZANU-PF kukathi-ke iZANU-PF yona kayibhenefiti lutho. Imali le ayitholayo uyithatha ayidle yena le muli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo, okuyinto embi. Uhambele into naku-MDC kwaphanaumamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi, aba-corrupt, besenza konke okubi ongabulanga ngabe bayakwenza. mabisele buvilizwe badonsele phansi izinto kungabe lolutho oluphumayo kodwa kungashiki ukuthi kumbe mhlawumbe yiko okumelwe yi-MDC mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu emele ikhangele ubana they are looking at what the ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kububi khona kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababe besenza izinto ezingafanelanga yizo izinto kumele sihlale phansi ngazo zona lezo sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? We are saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say Silashle Gil. In the card lay, you know, Sinanji Abandana Zimbabwe, as if the Nuruna is Zimbabwe first. Now, you want to insult the Dame Eguzanpe, whoever says the dog, can you be bumming, you need cousin, you need fire, you need kite again, Laba. Like, I want to say, 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 I adopt into China, corruption, Fagam, the Fagam, the Labana, Tatum Bob, the Wood, the Pedagogan.